sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 20 inkwenkwezi 2022 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo
siyakwazi ukuthi silodubo labagesi lapha eZimbabwe ukuthi amanye ama production costs abantu bayebesebenzisa ikhulu idiesel so ingakhwela idiesel ukuthi intengo yezinto izakhwela ngoba i cost of production iyakhulu ifuel iyabe isikhwelile.
Inkampani kahulumende elawula umsebenzi wokutholakala kwamafutha ezimota yeZimbabwe Energy Regulatory Authority namhla ikweze njalo intengo yamafutha lawa.
Lokho kukhulunywa yi-EU eyakubhalayo ngemva kokhetho luka-2018 yilokho okufunwa ngabantu beZimbabwe, yilokho okufunwa ngumthetho weZimbabwe, yilokho okufunwa yi-constitution yeZimbabwe. Ukuthi abantu bavote bekhululekile, abakhankasela ukuvotelwa bakhankase bekhululekile noma bazimele noma bangaphansi kwamaqembu abo.
Iqula le-European Union eliphakathi kokwethekelela eleZimbabwe lithi uhulumende kumele agcwalisise izixwayiso ezenziwa yilumanyano kulandela ukhetho luka-2018 ukuze ukhetho lomnyaka ozayo luqhutshwe ngendlela esuthisekayo. Kuliviki kuwoza Friday silomculi odumo wakulezi nsuku we-house music umqondisi sibanda odume ngegama lakhe kwezomculo elithi Skyva. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulo msakazo. Inkampani kahulumende elawula umsebenzi wokutholakala kwamafutha ezimota elizweni yeZimbabwe Energy Regulatory Authority namhla ikweze njalo intengo yamafutha lawa. Idiesel ekade iphezu kwedola lenxenye $1.68 isikumadola phose amabili emelika $1.74 kuthi intengo yephetulo ikhuphuke isuka kudola lenxenye lemelika $1.58 isiya ku-$1.68. Ingcitshi kwezomnotho zithi lokhu kuzabangela ukukhuphuka kwentengo yempahla yonke elizweni yona evele iqonga mihla lemihla. Umlondolozi Ndlovu usipha lolu daba.
Lokhu kuza ngesikhathi abantu elizweni jikelele behlaba umkhosi ngenxa yokugqonga kwentengo yento yonke ikakhulu ukudla lokusetshenziswa ngabantu nsuku zonke. Okwenzakalayo sokukhahlameze hatshi abantu makhaza kuphela kodwa labo somabhizimusi abasele bebambewa ngaphansi bekhathele ngosokusenzakala elizweni. Umkhokheli wenhlanganiso yabo somabhizimusi Confederation of Zimbabwe Retailers, umnumzana Denford Mtashu uthi udubo lokugqonga kwentengo yamafutha la kubangelwa ikukhuphuka kwentengo yawo emhlabeni jikelele.
Zinodzikisa kutengwa kwezinto nokuthi kana petrol ikakwira zvinhu zvinokwira anotadza kuzvisherera mutengo chekutanga. Chechipiri,
lokhu kwenza ukuba abantu bangathengi impahla ngoba nxa amafutha engakhwela indlela zokuthwala impahla ziyakhwela. Okwesibili, sifuna ukukhumbuza abathengi ukuba impahla izihlala ikhwela ikakhulu singakhangela impi eseRussia le-Ukraine.
Ingcishi ecubunga ezomnotho umnumzana Rejoice Ngwenya uthi nxa intengo yamafutha ingaqhubeka ikhuphuka kanje kuzaba nzima ukuphila eZimbabwe.
Kukhanya uhulumende wethu weZimbabwe sekweze intengo yamafutha asetshenziswa ezimoteni. Lokhu kutsho ukuthi intengo yezinto eziningi, ukudla kumbe izimpahla esemavinkilini, lakho kuzakhwela. Lokhu kwenziwa ukuthi nxa amafutha ethengwa athengelwa ukuhambisa izimpahla lokudla emavinkilini, intengo yamafutha ingakhwela, osobhizimisi kabathathi imali yakhona yokukhwela beyikhipha kuma-profits abo. Hhatshi, izithelo zabo bafuna vele zibe zonke ziphezulu. Abakwenzayo ukuthi bayakhweza intengo yempahla lokudla kwakhona ngamasensi akhona kumbe ngamadola akhona akhweze ipetrol kumbe idiesel.
Kubeke sithi kumele uhulumende avumele abantu ukuba bathenge bodwa amafutha kungela kungenela kukahulumende.
Sokutshengisela ukuthi uhulumende wethu uzafanele avule umsika owediesel kube labantu abaningi abakwanisa ukuthi babethengisa bethengisa amafutha ukuze kube kulokuncintisana. Ngiyazi ukuthi abantu abaningi baye besithi hayi uhulumende yena kabe nguyobhadala imali yakhona ama-subsidies. Lokhu kodwa lokhu kuyaphambanisa ngoba kuyenza ukuthi intengo zempahla zibe artificial ngesikhiwa. Yikho-ke sizakhangelela nje khathesi nje sizakuzothiwa khona intengo yokudla lezi mpahla ezimavinkilini sokukhwelile.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Masimba Kutshera, enye njalo ingcishi ecubunga ezomnotho.
Siyakwazi ukuthi silodubo labagesi lapha eZimbabwe ukuthi amanye ama-production costs abantu bayabe besebenzisa ikakhulu i-diesel. So ingakhwela i-diesel la nge-transport yangkhona izitimela azihambi, so senza izimota. So kutsho ukuthi intengo yezinto izakhwela ngoba i-cost of production ikakhulu i-fuel iyabe isikhwelile.
Amafutha we-diesel akhuphuke intengo isuka kumadola phezu kwelilodwa lengxenye dollar 68 esiya kumadola phose amabili emelika dollar 74 kulitha. Awepetulu wona asuke kudola lengxenye dollar 58 esiya kudola 68 kulitha. Intengo yempahla emqoka empilweni yabantu yansuku zonke ikhuphuke okwamagama kumaviki asanda kwedlula. Intengo yesinkwa namhlanje ikhuphuke isuka kumadola phose angamakhulu amathathu 270 RTGS isiya kumadola phezu kwamakhulu amathathu lengxenye 352 RTGS. Amafutha okuphekisa wona asebiza imali edlula inkulungwane ezintathu lengxenye zamadola kuleli 3500 RTGS kumalitha amabili esuka kunkulungwane enye lengxenye 1500 RTGS kumaviki asanda kwedlula. Isaka lempuphu elisindo samakilogramu alitshumi 10 kg selifika phose amadola alitshumi emelika 10 US khona asokusenza impilo ibe nzima kakhulu kuZulu Makhaza. Imizamo yokuthola umbono kamphathintambo wezamabhizinisi uNkosikazi Sekayinzenza yehlule, kodwa umongameli Emmerson Mnangagwa kumaviki asanda kwedlula ubike ukuba ukuqonga kwentengo yezinto zonke kubangelwa ngosomabhizimusi abalisana lohulumende wakhe. Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube yena utshele umsakazi weZBC Izolo ntambama ukuba impi phakathi kweRussia leUkraine yiyo ebangela ukuba kube lokukhuphuka kwentengo elizweni ngale ndlela. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Ikula le-European Union eliphakathi kokwethekelela eZimbabwe lithi uhulumende kumele agcwalisise izixwayiso ezenziwa yilumanyano kulandela ukhetho luka-2018 ukuze ukhetho lomnyaka ozayo luqhutshwe ngendlela esuthisayo. Umkhokeli waleli qula elibizwa ngokuthi yi-Election Follow-up Mission, umnumzana Elmer Brook, utshele intatheli ezindaba eHarare namhla ukuthi uhulumende kumele enze inguquko ezakwenza ukuthi ukhetho luqhutshwe ngokucacileyo njalo abamabandla aphikisayo bavunyelwe ukukhankasa bekhululekile. Wengeze wathi izinkokheli zosiko kumele zisebenze zizimele zingathathi uhlangothi kwezombusazwe. Uthe njalo bayayamukela imizamo kahulumende yokuguqula imithetho emibi. Sixoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Evidlela Ncube.
Lokho kukhulunywa yi-EU eyakubhalayo ngemva kokhetho luka-2018 yilokho okufunwa ngabantu beZimbabwe, yilokho okufunwa ngumthetho weZimbabwe, yilokho okufunwa yi-constitution yeZimbabwe. Ukuthi abantu bavote bekhululekile, abakhankasela ukuvotelwa bakhankase bekhululekile, noma bazimele noma bangaphansi kwamaqembu abo. Ukuthi kakungasetshenziswa izinto zombuso ukupha i-advantage iZANU-PF ukuthi kungasetshenziswa ingatsha zikahulumende zibe zingatsha zeZANU-PF, konke lokho ngokufunwa ngabantu beZimbabwe. Ngakho ke lokho okukhulunywa nge-EU yilokho okukhulunywa ngabantu beZimbabwe, kodwa kakwenzeki la kancane ngokuba bayesaba laba abasezihlalweni ukuthi uma bengenza lokho okufunwa ngabantu beZimbabwe ukhetho lube ngolukhululekileyo angeke baluwine ukhetho lwakhona. Ngakho ke bazahlala belokhe besala ukuthi kube le nguquko ezenza ukuthi ukhetho lube ngolukhululekileyo, kodwa labantu beZimbabwe bamele bale ukuvuma ukhetho olungakhululekanga, balwise ukuthi luze lukhululeke ukhetho njengalokhu i-constitution isitsho. I-EU icela nje ukuthi i-government yeZimbabwe ilandele i-constitution yeZimbabwe kuphela nje.
Abamabandla aphikisayo Ncube, ungathi bayahlokoma yini bayamfaka incindezi uhulumende ukuze aguqule indlela okuqhutshwa ngayo ukhetho?
Yebo, kambe bangabe bekhuluma abanye laba lalabana abanye bezithulele, kodwa ukukhuluma kodwa soze kusebenze. Kufuna ukukhulunywa kusetshenzwa, akube khona umnyakazo phansi, akube le strike, akube le stairway, akube lalo khiyana lalo khiyana, kubonakala ukuthi kasisuthisekanga, kasithabanga la kancane, ngokuba lokho okuqhubekayo kuzaqhubeka kuye fika ku 2023 irigwe futhi i-election ngaphandle kokuthi kuthathwe amanyathela amabanzi kulokukhuluma nje. Ukukhuluma lokho akusoze kulethe inguquko. Izanye kuthanda kunje ikuthanda kukubi kunje, ngokuba lokho okunje kwenza kube lula ukuthi bawine ukhetho, kwenza kube lula ukuthi barigu ukhetho. Ngakho ke kumele kuthathwe amanyathelo amanye amakhulu kakhulu ukuze kube lenguquko, angaphelele kukhulumeni kodwa kube nezenzo eziza kwenza ukuthi kungabi lula ukuthi baqhubeke nje be-ignore lokho okukhulunywa ngabantu, bekushaya indiva lokho okukhulunywa ngabantu. Abantu bafuna inguquko, bafuna ukhetho olukhululekileyo, oluwina aluwine lungolukhululekileyo, hayi lungalendlela oluyiyo.
Umnumzana Efidlela Ncube yingcweti kwezombusazwe, lanxa umongameli Emmerson Mnangagwa eseke wethula amazwi okuthi akula nguquko azayenza phambilini kokhetho luka-2023, iofisi yakhe ithi ukhulume ngalolu daba emhlanganweni awenze labamabandla amancane akumanyana owePollard izolo. Sehlulekile ukukhuluma lo mphathintambo obona ngokwethula kwemibiko kuhulumende, unkosikazi Monica Mtswangwa, ngalolu daba. Umthethwandaba kamantshi oweHarare namhla ukhulule umnumzana Sigbeth Msengezi, ilunga leZANU-PF elabophisa umongameli Emmerson Mnangagwa esithi wangena esikhundleni sokukhokhela ibandla elibusayo ngendlela eziphambana lesisekelo sebandla ngemva kokugenqulwa embusweni kowayengumongameli uRobert Mugabe Lebutu. Umsengezi ubothwe ngeviki edluleyo esithiswa icala lokuthola ikhadi lokuba lilunga leZANU-PF ngokuqamba amanga ngalapho ayehlala khona. Umsengezi ukhululelwe ngemva kokuvunyelwa ukuthi ahlawule isibambiso sebail senkulungwane ezingamajumi amathathu amadola eZimbabwe, 30,000 Zimbabwe dollars. Uhulumende weBotswana usevumele abakubhizimusi yezimota lamabhasi athola uzulu ukuthi bakhweze imbadalo yokugada. Lokhu kulandela ukukhalala umsebenzi kwabakubhizimusi kusukela ngolwesibili ogcina ukuphazamisa inkambo zabanye abeZimbabwe. Intatheli zindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba.
Abamabhasi athwala abantu ehamba umango phakathi kweleZimbabwe lapho makhwelane kweleBotswana baqala ukukhalala umsebenzi ngolwesibili. Esinye isisebenzi senkampani yamabhasi abozikhali ahamba nsuku zonke phakathi kwaubulawayo leHabron sitshele iStudio 7 ukuthi bamise inhambo zabo kulandela ukukhalala umsebenzi kwabanye babo. Lokho bese kuthiye abanye abeZimbabwe abasebenzisa kakhulu amabhasi angena kweleBotswana bengela ndlela zokuhambisa. Ngolwesine uhulumende ovumile ukuthi kukhwezwe inhlawulo yogada amabhasi kwindlela uqeda ukukhalala umsebenzi okwenziwe ngabamabhizimusi la. Ukukhalala umsebenzi bese kuphazamisa imisebenzi yabeZimbabwe abathembele kakhulu emabhasini ukuya ekhaya kumbe ukungena kwele Botswana. Umnumzana Ntokozo Thebe ohlala eHabron uthi iningi lisebenzisa amabhasi ukuthumela ukudla ekhaya, ngakho ukukhalala umsebenzi bekulakho ukuphazamisa indlela impahla ebeyithunyelwa ngayo ekhaya.
Bakhona abantu abafuna ukuthumela impahla ekhaya, yes, imali yakwenza uhamba ngabomkhulu, but if ungafuna ukuthumeza imali ekhaya uyakwenza njani impahla ukudla ngoba sithembe wona amabhasi even ukuhamba kwethu kusi-affectile ngoba ngesimo somnotho kunzima ukuthi uhambe uqonde eZimbabwe ufike udeclay imota eborder of which is greater and cheaper nawusebenzisa i-public transport.
Umnumzana Mkhululi Moyo ubekhala ngokuthi isimo kumele siphange sibuyele endaweni yaso kungakanakali okunenyi.
Ludubo olukhulu kakhulu ikakhulu ma sikhangela ukuthi abantu siyahlela izinhlelo zethu. Siyabe sifuna ukuya emakhaya, sifuna imisebenzini, njalo njalo ngezinhlelo zethu. So kuyinto engathiwa ihlukuluza abantu abaningi kakhulu. Ngibona indawo especially indaba ye-transport lapha locally lapha.
Omunye ongena kwele Botswana ngezebhizimusi esebenzisa amabhasi umzana Rodwell Moyo uthi ukukhalala umsebenzi abamabhizimusi okuthwala uZulu bekulimaza kakhulu abangena kwele Botswana ngeendaba zebhizimusi.
Siku-affecta abantu abahambayo abanye umuntu abe ethethe ilanga wakrosa ibhodi ekuseni ezithethe intambama uyabuyela and kusuka kulimaza abantu emnothweni ababewuthwele. Lazile inconvenience umuntu omunye abe suke emaphi sithi kwele Zimbabwe engala made chiya abantwana bebodwa abayesesikolweni ezethu zahamba ayephenduka asuka lapho engasaphenduka ngendaba yokuswelakala ama-transport.
Umnumzana Fortune phakathi yena wokubhizimusi yokuthwala impahla esuka eBotswana esiya eZimbabwe uthi kabazange babone untshintsho ubhizimusi yabo noma nje bekukhalelwe umsebenzi. Uthi abantu kade bethwele nzima isikhathi amabhasi engahambi bephephele ezimoteni ezincane.
Impahla ibhizinisi yangkhona vele iphansi kwamanje isigezi impela ngendlela yokuthi lakhona sisuka ku-Easter plus akukabi yi-month end so sikhangela ukuthi mhlawumbe next week kuza kuba ngcono. Then imoto ezithwala abantu amabhasi our people was very stranded impela mina ngihambe imoto yami it's a 5-seater but ngibuye ngigcwele ngihambe ngigcwele ngaphendi ngangigcwele nje angithwala abantu athi besiya lapha thini siya khona.
Abezimota ezithwala uZulu kwele Botswana bakhalela umsebenzi besithi bafuna ukuphiwa imvume yokukhweza imbadalo ngokudlula amachumi ayisithupha ekhulwini i-61%. Lokhu kulandela ukukhuphuka kwentengo yamafutha ezimota emhlabeni jikelele asesedlula ipula lengxenye ulitha ngayinye kumbe idola lemelikeli lengxenye kulitha. Kulo kungahlaliseki emhlabeni jikelele phezu kokuqonga kwentengo yempahla yona efuqwa kakhulu yimpi eyaqhamuka phakathi kwe-Russia le-Ukraine kunyanga ezimbili ezedluleyo. Ngingumqondisi Dube oyindaba ze-Studio 7 ngisabron kwele Botswana.
Ulayitop namhla sikhangela ukukhuphuka kwentengo yamafutha ezimota usukubangela ukuqonga kwentengo yempahla yonke elizweni ikakhulu kokudla ukuqela isinkwa amafutha okuphekisa lokunye. Idale le-US Congress selivumelane ukuba kunikwe ele-Ukraine imali efika amabhiliyoni angamajumi amane $40 billion yokuthenga izikhali lokunye. Kambe lokhu akuphehli impi na ngesikhathi kula masosha akwele Ukraine asezinikele kubutho lakwele Russia. Kuli Biggie Waza Fridays, lo mculi womdumo wakulezi nsuku iWarehouse Music, uMkhondisi Banda odume ngegama lakhe kwezomculo elithi Skyva. Asizweni exoxa lomsakazi weStudio 7 uEzwathisa Sibanda bekobulawayo.
Sizibanda wenza isifundo zakhe ekolitshini elufana State University. Waqeda kodwa umsebenzi wathi tololo wangawutholi. Kodwa ucabanga ukuzingenela kwezomculo. Asizwe nechasisa ngembali yakhe.
Abantu bangazima uSkyva, ngingu-DJ, ngu-producer. Ngizalelwe kobulawayo, ngafunda eGabi Primary School, ngasuka ngaye eMpophoma High School, then ngase ngisuka ngaye eLupane State University. Ngaqeda
ngo-2015.
Futhubo lokusalakala kwemisebenzi eZimbabwe lwenza abasakhulayo abaningi babanjwe ngamandla akudinga ezindlela zokuziphilisa ngokuzisebenza. USkyva ngomunye ke abasakhulayo wazibona engasela enye indlela yokuziphilisa lapho esegqibe izifundo wacabanga ukungena kwezomculo.
Ngiqede iyunivesithi ngase ngiqala ukuyenza imusic cause nandanzile ukuthi abafowethu abaningi abagraduatayo ababephambili babengasebenzi. So ngase ngadothi ngiqala ukuzinceda ngizenzele imusic yami. So ngangithi emaclub ngishaye emchadweni emaphathini njalo ngase ngiqala ukuzenzela yami imusic. So ngiyangena estudio ngiziphekele ama beat yami imusic.
Na ayibakhobela kuzemculo esakhula akwamenza wafisa laye ukufika kuleso sibanga
uSkido lo Black Coffee nabo DJ Christos abe South Africa and then lapha local bebe ngakhangelela uOliver Mtukuzi nabo lavuka uMajayivana abantu ababengispire ngakhula ngibalalela kakhulu mina music sengiyiza amabhaba but for ala ma single tracks amaningi like as how so I work mostly labantu abaningi abeGoli uDJ Cutie ofang to star abaningi abantu ezizwe.
Na Skyva uthakazelelwa ngabantu abaningi bo bengaxhumana njani lawe ukuze bakuthole.
Ngifuna ukwazi ukuthi imusic yami ingayithola ngaphi. Uyahamba ku Skyva ku Facebook, ku Skyva kule page ethi Skyva, ku Twitter Skyva Sims, ku YouTube Skyva, yonke into vele ngu Skyva, 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 even akubo Google Pay, Google Amazon obani khona imusic yami. Just Google Skyva kuphela lase kuphume yonke imusic. Nokuthi ngitholakala ngani njalo ngiyofuna ukuthola ama details ami, ngiyofuna ukumbuka uyakuthola ku Instagram no Facebook.
uMkhondisi Sibanda lo ohamba ngegama lokuthi Skyva nguye besilayo kuhlelo wasa ozo Friday igama namu eZwathisa Sibanda libe nampela sonto emnandi.
siyabonga kakhulu ke ezothisa sibanda la ube nempela viki enhle mfowethu ungajona kusasa singakehlukani isihlobo othi sihlangele ezinye zezindaba ebezikhokhela namuhla inkampani kahulumende elawula umsebenzi wokutholakala kwamafutha ezimota elizweni yezimbabwe energy regulatory authority namhla ikhweze njalo intengo yamafutha lawa iqula le-European Union eliphakathi kokwethekelela ezimbabwe lithi uhulumende kumele agcwalisise izixwayiso ezenziwa yilumanyano kulandela ukhetho luka-2018 ukuze ukhetho lomnyaka ozayo luqhutshwe ngendlela esothusayo siqhuba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalisayo ngumthembo sithembayo uGibbs Dube ngisithi lilale
siyalibonga ngokulalela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zezimbabwe
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu teererai zvakare mangwana kubva na7 pm kusvika na7:30 pm
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
lilani
murara zvakanaka mhuri yezimbabwe